Umdlalo walamhlanje uzaba nzima kuma-Warriors ngoba bahlangana la beGibhithe bona abalethuba elihle lokuthi baye ku-World Cup. Ngalokhu-ke kuzaba nzima kuma-Warriors. Kodwa kumele sikunanzelele kubana umqeqeshi uzame ukuletha abadlali abatsha abazaqalisa lamhlanje kulo Washington Arubi, Patson Jaure, Ocean Mushure, Augustine Mbara, Lincoln Zasia, kuzokuthi lapha kumithi kuzabe kulo Abasi Amidu, Silas Songani, Denver Mkamba kanye lo Ashford Good. Kuthi phambili kukhangelwe ukubana kube lo Kama Billiard kanye laye uKnowledge Msona. Uzananzelela ukubana kulabadlali abaningi abatsha azame ukubana abajikele ukuze azame ukubana akhe iqembu lakusasa elama-Warriors. Kungakho-ke akumelanga abantu bekhangele kakhulu ama-results, kodwa kumele bekhangele kakhulu ukubana silalo yini iqembu lakusasa elama-Warriors.
Ye, bakhona-ke abakhulumayo hadebe ukuthi i-squad le kazange ihlangane ukuthi balolonge kuhle. Ungathini ngakhonokho?
Lokho kuvele kuyinkinga ekhona njalo esesijwayele kuqembu lama-Warriors. Njalo ukuze sikuqede lokhu kumele sikulungise ngokubana sizame ukubana ama-friendly matches lawa okulolonga abe khona kusukela kuma-juniors kusiya phezulu. Hatshi ukubana simelele ukubana ma iqembu lama-Warriors selisiyadlala umncintiswano omkhulu onjengokungena ku-World Cup la ku-Nations Cup sibe sikhona sifuna ukubana kube la ma-friendly matches. Kumele nje kube yinto esegazini esikhula layo. Njalo ezinye izimali eziphuma kakhulu zincedisa ama-Warriors, ye siyazamukela, but ezinye azizame ukubana zihambe ziyencedisa ama-juniors. Ama-juniors lawa athola amathuba okudlala lamanye amaqembu kube sokukhula njalo nje okuyinto kwakhona. Yiyo nje into engathi yasilela emdlalweni wethu wenguqu kwele Zimbabwe. Umqeqetshi omutsha lowo uPajos uhle watshengisa wabonisa ukubana ukhangelele kusasa lama-Warriors, yikho-ke okuyisiqokoqela. Kodwa ngaphandle kwalokhu uzathola ukubana sike saba lodubo lokubana abadlali bethu abaningi bayenza lokhu abakuthi i-age cheating, okubana bayatshintsha iminyaka yabo yokuzalwa. Yikho-ke lapho engaba le nkinga khona ukuthi mhlawumbe sithi namhlanje nje sihambe labafana abancane kwele Gibhithe, kanti hhayi sihambe lamaxhegu